eNdebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle, ngiyalamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 1 kuzibandlela 2020 ngisithi iminyaka omutsha. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
2020 will be the year of higher productivity, economic growth, job creation and satisfying the needs of the people.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lo mkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa sebefisele uZulu umnyaka omutsha olempumelelo.
Ngihlalele labantwana ibembagcinile bagcine ngokuthengiswa ngamatomatisi amatomatisi ezibolayo.
Aba kumpenteni bakhala ngokoma kwempilo besithi okuyimadlana abakutholayo ngabe kuyengezwa ukuze benelise ukuziphilisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa lo mkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa sebefisele uZulu weZimbabwe umnyaka omutsha olempumelelo. Emazwini awethu leizolo umongameli Mnangagwa uthe uyakwazi ukuthi umnyaka ka-2019 ubunzima, kodwa uthe u-2020 uza kuba ngumnyaka omuhle kakhulu olentuthuko. Uthe uhulumende wakhe uzavuselela umnotho welizwe asungule njalo imisebenzi ukuze uZulu othwele nzima aphile kuhle. Umnangagwa ukhuthaze uZulu kanye labezombusazwe ukuthi bachiyane lodlakela emnyakeni omutsha kube lokuphilisana kuhle. Wengeze wathi uhulumende wakhe uzaxilisa njalo umbuso okhululekileyo. Nanka amazwi kaMnangagwa.
2020 will be the year of higher productivity, economic growth, job creation and satisfying the needs of the people. We cannot live in the past. We can only learn from it. In this coming year, let us all shun violence.
U-2020 uza kuba umnyaka wokukhula komnotho wethu, ukusungulwa kwemisebenzi lokugcwalisa indingeko zikaZulu. Ngeke siqhubeke siphila impilo yayizolo. Esingakwenza yikufunda kuzehlakalo zayizolo ukuze sihlele ikusasa elilempumelelo. Ngokunjalo emnyakeni omutsha lo, kumele sithiyane lodlakela. Labo abathuthuzela udlakela kumele bechaywe, bachothoze njalo uZulu kamelanga abalandele. Kasifuni kulahlekelwa yimpilo ngenxa yendaba zombusazwe. Ukuphumelela esikufunayo kuzagcwaliseka kuphela nxa singasebenza ndawonye.
Government will continue to put in place measures to cushion the vulnerable members of our society.
Uhulumende uzaqhubeka ethatha amanyathelo okuthuthukisa impilo zabantu, ikakhulu abahluphekayo emaphandleni lasemadolobheni. Sizatholisa abantu izimota zokuhambisa ngembadalo ephansi, impuphu kanye lempila kahle. Sizaqhubeka njalo sigxilisa umbuso okhululekileyo eZimbabwe. Ukuguqulwa kwemithetho lakho kumele kuqediswe. Njengomongameli wenu olalelayo, ngizaqhubeka ngikhulumisana lani njalo ngisizwa izikhalazo zenu ukuze sibe leZimbabwe enhle esiyifisayo. Kulokukhazimula phambili, ngilifisela umnyaka omutsha olempumelelo. UNkulunkulu alibusise lonke.
I wish you a happy and prosperous new year. God bless you all. I thank you.
Lo ngumbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa awethu le izolo efisela uZulu weZimbabwe umnyaka omutsha omuhle. Kowakhe umbiko awethu le enkundleni yeTwitter, uMnumzana Chamisa uthe u-2020 uza kuba ngumnyaka otshintsho eZimbabwe. Laye uthe ubazimhlophe ubunzima uZulu ahlangane labo ngo-2019. Ngokunjalo uthe uloyisa ukuthi uZulu abe lempumelelo lenjabulo lonyaka. Sixoxele sikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda.
President Chamisa thina uyazi ukuthi umnyaka lo esisuka kuwo ubunzima kakhulu kuzizana nezele izwe laseZimbabwe, izinto eziningi zibe nzima, kuswelakala ukudla, ubudlova uhulumende, ubuhuquluzi lokuntshontshwa kwezimali. Njalo uyazi ukuthi abantu beZimbabwe ngo-2019 lanxa kade besebenzeka nobungaka ake behlulwanga, njalo kabehlulekanga. Ngalokhu kukhangelela ukuthi umnyaka olandelayo uzaba ngumnyaka wokuphumelela kuzizalo zezempilo eZimbabwe.
Ukulabo abathi isipho esikhulu ubaba uChamisa angasipha abantwana beZimbabwe ngomnyaka omutsha ukuthi ahlale phansi akhulumisane lo baba uMnangagwa babumbe uhulumende wenkazatho, kuyini elingakutsho ngakho?
Sithi thina uPresident Chamisa ngiwaqalayo mpela lalapho khetho olwatshintshalo ngenziwa ukuthi athi hayi izizalwane zeZimbabwe kufanele zihlale phansi zikhulumisana ukuthi izinto ezifana nokhetho, iindaba zombuso welizwe ziqhutshwa ngaluphi uhlobo ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe lingabi nokudibeka kusenziwa ikungavumelani kwezombusazwe. Ngakho ubaba uChamisa uqhubeka ngalolo hlangothi, uqhubeka esitsho njalo ukuthi hayi ukukhulumisana kufanele kwenzakale phakathi kwalabo abantshontsha ukhetho lalabo abantshontshelwayo ukwenzela ukuthi kulungiswe ezindaba ezifana lezomkhonomi, ezifana lokuthula kwelizwe, lezifana lokuhlukuluzwa kwezizalwane libutho langamapholisa nangohulumente.
Embikweni wakhe okufisela uZulu weZimbabwe umnyaka omutsha omuhle, ubaba uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uzaqhubeka elungisisa ezenotho lezombusazwe. Lithini ngalokho?
Kuyamangalisa phela ngoba nguye lo baba owathatha umbuso wodlame esithi yena wafuna amalanga angu-100 ukuthi alowise umkhonomi, nanko sedlulile. Siyazi ukuthi njalo uZulu weZimbabwe usekwazi ukuthi umnumzana uMnangagwa asomuntu okuthile nxa ekhuluma amazwi akhe ungawalalela ngoba ande ukuphuma nje ayizeneze.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kulokukhazimula okuzalethwa nguhulumende wakhe lonyaka empilweni kaZulu weZimbabwe, abanye bathi usamude umango phambili ukuze kube lobubelo elizweni. Embikweni wethu le izolo uMnangagwa uthe ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yalo kungelani lokuthi abanye bathi akusetshenziswe idola leMelika. Umnotho welizwe uqhubeke ubhidlika ngamandla lonyaka, izisebenzi ziholiswa imali encane okudale ukuthi ezinye zikhalale umsebenzi ezigoqela odokotela, abongi kanye lababalisi. Sixhume ingcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Reggie Shoko, saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngamazwi kamongameli Mnangagwa awukuthi akubuyelwa emuva kudaba lokusetshenziswa kwedola leZimbabwe.
Kuhle amagama abekileyo umongameli angamagama alokutshengisa ukuthembisa, kodwa ukufaka amagama lokwenza into ezimbili ezijiyeneyo. Siyakunanzelela ukuthi lokhe wazayo wathatha umbuso bekulula, le nto azikhulumayo into eziqondileyo, into esizikhangeleleyo, kodwa bekuba nzima ukwenza ukuze sibone intuthuko lempumelelo elizweni leZimbabwe. Yinto esingani sile challenge kakhulu, kuyikubana into esizikhuluma le nto esiziyenzayo azihambelani. Kungayisi ukuthi asiyenzi, kodwa singakhangelela indlela esenza ngayo kulokhu kutotoba khona kufuze sigijime.
Kudaba lwedola leMelika lapha, zikhona izisebenzi ezithi uhulumende kumele aziholise ngalo, kodwa umongameli Mnangagwa uthi akubuyelwa emuva kuza setshenziswa idola leZimbabwe elikhona uthi ningalokho
lokhu kubabili into zikabili zime kanje emuntwini othengayo osithi umsebenzisi wemali isifiso yikubana imali yakhona ibe lesisindo sokubana wenelise ukuyisebenzisa njalo ukugcina ukwenza ezinye zokuthi ungayibamba lakusasa engavuka ilesisindo esifana nayo okutholakala kungeneliseki ukwenzakala ngedola leZimbabwe okwenza abantu bethi nxa sebefuna ukugcina loba uba sithi kuinvesta loba ukuba begcine imali zabo badinga befake ku-foreign currency. Lokhu kwenza kube nzima ukuthi kube abantu bebe lethemba njalo baqinisele ukusebenziseni izimdola. Kodwa sibe sesithi ukuze sibalalo lalo i-US dollar leyo silisebenzise kufuze sibe le ndlela yokulithola esikuthi kuthi ku-exporter in terms of productivity asilayo ngalesi sikhathi elizweni. Esakwenzayo ngo-2009-2010 yikubana zadla sazadla le nhlanyelo zakhona ukuthi iyafunakala kusasa. Okwenza kube nzima ukuthi siyabuyela ukuthi senze i-dollar ngoba i-dollar lakhona asilalo. Ngakho-ke ngiyavumelana layo umongameli bayasithi asingasabuyelini kikho. Kodwa senza njalo ngithi mongameli kasibe lethemba lokubana abantu balisebenzise idola leZimbabwe asakheni confidence le trust kuyona le mali esesiyisebenzisa ngoba into eqakathekile kathesi ukuthi abantu abalathemba njalo le confidence phezu kwemali yona le engethi izimdola yikho kwenza ukuthi nsuku ngensuku befise begijimele kubuyela nga kuyesidula esaye salisebenzisa kodwa nxa sesikhangele izinto ngendlela eziyo sithi nxa sikhangele odaba zomaeconomy akulama-advantage okusebenzisa i-US dollar ikakhulu singela mvumo evela kwa-America e-America ngoba kulezinto zokuthi ezaffecta into yabo-money supply le-economic growth ama-product esizawaproducer loba esizawamanufactura eZimbabwe aba-expensive ku-international market ngoba thina ama-expenses ethu esingama-cost drivers makhulu kakhulu ngoba thina vele intengo zethu ziphezulu.
Umnumzana Reggie Shoko uhlaziya ezenotho sixoxela ekobulawayo. Kusenjalo abantu asebeluphele abakumpentsheni bakhala ngokoma kwempilo besithi okuyimadlana abakutholayo ngabe kuyengezwa lonyaka ukuze benelise ukuziphilisa. Intathelizindaba ye-Studio 7, u-Ezra Chisaspanda uyalandisa.
Kulabanye asebekhulile abatshiya umsebenzi ngenxa yokuthi basebefikise iminyaka yokukhumula amajogwe bayihlalele emzini yabo. Okubahluphayo ukuthi kabayitholi imfanelo impentsheni yabo evele ingcosana kuthi njalo kayitholakale emabhanga kweleZimbabwe ngenxa yokusilela kwemali. Iningi labo sebelala kundwendwe zamabhanga abayimemelele ukuthola imali engange-60 Zimbabwean dollars engeneli lokuthi bathenge abakuswelayo babuyele ezindlini zabo. Bathi impilo ibinzima lonyaka njalo kababoni kusiba le nguquko ngomnyaka ka-2020. Ugogo Florence Nkomo oleminyaka engama-70 lasitshiyagolombili yokuzalwa uthi lo nyaka bekukubi kuye njalo kaboni nguquko ngomnyaka ozayo.
Impilo yami yonke nje ngathi umnyaka ka-2019 yo inzima kakhulu. Ukungafani leminyaka yonke le isikisa iphile edlule into bezizima ikakhulu besiba lama-financial problems amaningi yebo ye ukuhola sikuzwe nje kuthiwa kumele kufuneka abantu abadala kwesinye isikhathi ugijima uyefika bhalise kodwa kuyafika khona kubonisa ukukweqa awusakutholi ma ngabe ukuthi pho ngenzenjani. Uzambona omnye kodwa esetholile awusakwazi ukuthi kanti pho.
Kulabanye abathole nzima ngokuthola amapentsheni abo abanjengogogo Marriage othi eyake kayitholi ngakho-ke usephila ngokuthengisa imbhida lamatamatisi ukwenzela ukuthi agcine abazukulu.
Ngihlalele labantwana ngibe ngibagcinile ngibagcine ngokuthengiswa ngamatomatisi amatomatisi into ezibolayo akulasizo engitholayo ngaphandle kokuzuza khonoko. Umnyaka ka-2019 kulama-challenges amaningi sibili kodwa ngokuphathiswa inkosi ngenzuzo ukuthi bengalali bengadlanga ngamatomatisi wonala kodwa ukuthi abantwana ubafundise babe lamakhosi kwekunzima imali yakhona kayikho.
Iningi labathola amapentsheni lithi imali yakhona isencane okokuthi ayisathengela lutho. Ukhulu ungalo mdolomba ngomunye okhalayo.
Ulihlupho lwakhona ngalokuthi imali ezi-azirevenue ama-prices ayakhwela every day suppose ipentsheni e-$60 kumbe i-city 120 iyabiza kuthengelani 7 kuyokumele ukuthi xa ama-price ekhwela times 10 lampinjana lawo ahambelana sakade abantu ngisekela nje ngimele kuse kwane 10 months nge 10 months ukuthi ayinye ubi $60 lokho ngiyose ku 600 lapho kukhona ukuthi akade khona into bese siphila nje inkomo zakhe ekhaya nje lemfuzo.
Ugogo usibabe oleminyaka engamashumi ayisishiyagalombili uthi uthwele nzima odinga imali okwelaphisa umkakhe oleminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye 90 years.
Siphila nje ngokulima khonoko pho zindlala akusenazulu umkami uyagula une 15 years egula ngumuntu ongabambili ude ongasadlini nami ngumuntu ongaphila njengoba libona nenyawo zivukile nehluleka lokuhamba kuyabuya uncedo oluvela emazweni kuyaholiswa abantu dina kazikazi abasiholisi kade ngoba zinenkomo nazinkomo zakhona zimbili zentathu zingakugcina yini siphakathi kohlupho olumangalisayo kunje indlala sisebunzine nokumangalisayo.
Umnumzana Mike Nyamazana umsekeli webandla elibusayo lezanu PF esigabeni selupane uthi uhulumende wakhe uyazi ngodubo labogogo labokhulu kodwa kusiwomlando wakhe ngoba inkokheli yemandla leli yafakelwa izijezo zenoto ngamazwe entshonalanga. Uthi izijezo lezi sezithwalise nzima abantu abaningi ogoqela asebekhulile omele bathole amapentsheni.
Kuyaziwa ukuthi abantu abaningi abatholi amapentsheni abo kodwa singasoli uhulumende. Kumele sisole ama-sanction ayiwo abhilize ilizwe kunye lombuso lapho umgaba abulala ilizwe kakhulu futhi hayi kancane. Ngilusize ukuthi ogogo labokhulu bathwele nzima balamba kodwa kulanje ngenziwa manje. Asibekezeleni upresident wethu uyalungisa izinto kancane kancane kuzaze kulunge.
Badla kaloklubhu wogogo labakhulu bathi akulanto etshintshayo ngomnyaka ozayo njengoba bengatholi imali yabo emabhanga njalo amapentsheni abo engasathengi lalutho nxa batholile kukanti iningi selakhohlwa ngaleyo mali. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende ezibona ngenswelo zabantu asebekhulile njalo abangabayanga. Ngimele Studio 7 koBulawayo igama lami nguJesus Banda.
Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeNewZimbabwe.com ithi unkosazana Mary Mubayiwa ongumkakhe kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uzaqhubeka evalelwe ejele leChikurubhi ngemva kokuba idale leHigh Court lihluze isicelo sakhe sokuthi akhululwe ngesibambiso sebheyili izolo kodwa langethuli isinqumo. Inkundla yezimlife.com yona ithi umhlabeleli odumileyo uWinkie D ucunule ibandla lezanu PF ngedlalade lakhe elitsha alethule izolo elilengoma ethi sokuyisikhathi sokusuka ezweni laseGibhithe lokuthiyana loFaro. Le nkundla ithi abebandla lezanu PF banakanela ukuthi uWinkie D uchothoza bona lo mongameli Mnangagwa. Soku isikhathi senu balaleli sokubingelela izihlobo labangane njengoba sesingenile eminyakeni omutsha.
Lona nguVincent Ndebele nangwele South Africa. Ngithanda ukuthi mnyaka omutsha kubo bonke engibaziyo kunye nefamily yami yakoNdebele abakodidi abahleli ePlumtree. Ngibafisela kokuhle sengathi uNkulunkulu angabasiza kulo nyaka ozayo. Bese ngibingelela njalo bonke abazalwane bebandla lakithi lasePentecost Witnesses Apostolic Church in Zion engiyazi ukuthi namhlanje bazoba bebambe umkhuleko wokubonga uNkulunkulu bembongela umnyaka lo osuphelile. Ngalokho ke ngithi abayibambe kanjalo lo basifike nathi emthandazweni noma nami nje ngizoba ngisemsebenzini kodwa ngiyajabula ukuthi nami ngize ngawubona lo mnyaka okuphela kwawo. Sengathi uNkulunkulu angasisiza alisizelani khona lapho basakazi kuko konke likwenzayo sengani yonke into eliyenzayo ingaba impumelelo. Ngiyabonga.
Mina imumuzobanzi kapu kancube mfana wesilobela laphana kufarm 63 ngithi izizalwane zasezimbabwe 2020 lowo bantu anganini ngayalivulela amasango amahle bantu nyakwazi lidubekile kakhulu iminyaka yonke lengu-40 kanti zanu PF futhi landekela ukuyivotela bantu eyisesidiniwe ngalinyamazana okuthiwa izanu PF gogo wami lapho gokunavine ngithi 2020 lo eplazini lapho alubani into zingakuhlanganela mnandi gogo wami ngiyakukhanuka kakhulu lapho eplazini esilobela ngibingelele ubabakazi wami ukelina usanda kuba le birthday yakhe lapha shi 1080 ngidlalwa kube mnandi kakhulu ubabakazi wami unakamkhokheli ufelina wabana lawo 2020 lo sibili hayi ngakuvulela amasango babakazi wami ubaba wami laye u-Eliot Ncube usezulwini olandela ubabakazi wami hhayi ngiyamdingelela laye kakhulu baba ngiyakwazi ukuthi ngikhangele sibili lapho khona ubaba omncane wami uambles egogwe ngiyamdingelela kakhulu ubaba omncane wami uquiet la usekhaya ngiyamdingelela kakhulu nobabakazi usithembiso unto usekhaya kumbe sesebuyele e-UK alubani u-2020 lonke sibili hhayi ngaluvulela into ezimnandi lapho egwelutshena ngale komama onzalayo usibanda okhulu wami umahleka laphana kulabomalumekazi labomalume hhayi alikhanuka kakhulu bantu gogo mandlovu malume upita malumekazi wami umpilo malume usipho malumekazi upriska alubana sibili umnyaka lobuyayo hhawu ngalenzela kuhle kakhulu enemande ngale ngibingelela umalume uhezoroni kompofu ngiyakubingelela kakhulu lapho enemande malume bosogwala ngale ngile family yami kwamabandla abantu bami ngale bantu eyinyalikhanuka kakhulu ubabakazi wami untombi uhlala enitekstela lapho esithi yangizwa ku-studio 7 hhayi kubingelela kakhulu-ke suza ngizwa-ke namhla babakazi suke lapho ngiye Thorngrove Thorngrove that's where I'm from my owns in Thorngrove what's up what's your munyavela in groove this is omzo exe ngilifisela u-2020 omnander kakhulu lonke Groove Town lapho ya ngithi lonke nje zizala zasezimbabwe abantu 2020 lozayo sibile ngalivulela amasango bantu selidubekile bantu bakithi sharp sharp
Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami
olibingelela ngihlangane Ncube seJohnsville njengoba ngikhuluma manje ngithi melo lude kini lonke basakazi nabalaleli bafowethu lonke kuzo zonke indawo lapho elikhona kudiaspora ngithanda-ke ukuthi ngidlulise ukuthi-ke ngokubona kwami kuzotshintsha inumber kuphela from u-2019 siya ku-2020 izimo zonke lezi ezinzima ezimbi indlala nakho konke okukhona esibhekane lakho manje kuyaqhubeka kunjalo akula nto ezatshintsha nakugovernment lo esibhekele kumbe mhlawumbe kungaba engasincedisa ngicabanga ukuthi vele akula nto fanele siyibhekelele kakhulu kuyena le minyaka esikiyo ngoba manje ugovernment esilaye uku-honeymoon bazihlalele mpela abakhohliwe
ngithanda ukulibingelela lonke basakazi be-studio 7 ninja nonke happy new year siyabonga ngalo msakazi phela esinika wona insuku zonke mina into engiyibonayo ku-2020 angiboni kuyinto ezohamba kahle like unyaka ozoba right uzofana nje neminye or uzoba wesi ebantwini abaningi like ezimbabwe nibe lo nyaka omutsha liwudle kahle liwungene ngezindawo ngezindawo liwudlale kahle ngiyabonga nami ngisethekwini ngizowudlala kahle la engikhona ngithi happy new year kini lonke
labo-ke bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp befisela izihlobo labangane umnyaka omutsha lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe. Isinqomo sokodo esethulelwe abezomvikela bakwele Sudan abangamajomi phose amathathu kulandela ukufunyanwa kwabo belecala lokubulala omunye owesilisa oyedume ngokutshengisela sesamukelwe ngabantu abanengi. Uphenyo olwenziwe lugatsha olukhangelane lezamalungelo kwele Malawi luveze ukuthi amapholisa akulelo lizwe etheswa umlando wokudlwengula abesifazana abayisishiyagalombili ngesikhathi sokutshengisela kulelo lizwe ngomfumfu. Zizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Kuqhamuke udlakela izolo esigodlweni seMelika kwele Iraq lapho abasekeli beqembu leHezbollah abahlasele khona isigodlo lesi babulala amafastela njalo bachisa izakhiwo. Abantu laba bebekhonona ngokubulawa kwabanye babo abangamachomi amabili lanhlanu yiMelika ngempela viki ngemva kokuhlasela ababekwenze amabutho eMelika kwele Iraq babulala ambalwa. Embikweni wakhe uMongameli Donald Trump usole kakhulu isehlakalo lesi wachothoza njalo lohulumende wakwele Iran esithi nguye ophehlela oludlakela ngoba esekela iqembu leHezbollah. Ayike sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu lwekuseni sithi njalo mnyaka omutsha omuhle. Singakehlukani ke sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa sebefisele uZulu weZimbabwe umnyaka omutsha olempumelelo. Abakumpenteni bakhala ngokoma kwempilo besithi okuyimadlana abakutholayo ngabe kuyengezwa ukuze benelise ukuziphilisa. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-fast 7. Mina lani asiveni sonke kwezekuseni kusasa ngo-fast 6. olivalelisayo ngontungamilinkoma nkololo gwana wa matukandulu.